So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngokugqibelo mhla ka 22 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlangane lenhlanganiso yeMathebeleland Collective kobulawayo kanye lekhansili yaleli dolobho becubungula okuhluphayo kulindawo.
Le aso dialogue eleqiniso asoxoxisana okuleqiniso udaba lelombhuqazi wegugurawundi abaluthathi serious. Last week nje omnye uminister uMtswanga Monica ukhulumele eceleni ethethisi Robert Ndlovu esithi uyi-minority, righteous minority.
Ivandla le-MDCT lithi umkhokheli walo uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela iPhalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe, njalo amabizo abo asehleliwe inhlanganiso ye-ZEC.
Iqiniso umama uKhuphe uyavuyela ePhalamende, uzokwazi ukuthi nguye osikhokhelayo eqembini lethu. Ngaleyo ndlela-ke siyamdinga ukuthi abe khona ePhalamende, asikhokhele naseParliamenti sikwazi ukuthi sichallenge igovernment.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ekuqaleni kwalo umnyaka sebefika phose inkulungwane eziyisithupha 5815, njalo selabulala abalikhulu lamachumi amahlanu lambili 152. Lokhu kuza ngemva kokuba abantu abangamachumi ayisikhombisa elizweni betholakale belaleli gcikwane izolo, njalo kwatshona oyedwa. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili lambili 22.9 million asebahlaselwa ileli gcikwane labulala abedlula amakhulu azinkulungwane eziyisithiyangalombili 800.2000. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlangene lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Collective kobulawayo, lapho kuhlafunwe ukukhathazayo kulesi isigaba ukugoqela udaba lwegugurawundi, ukungcwatshwa kutshaywa kwababhubha ngalesi isikhathi, kanye lokusiza abangalencwadi zokuzalwa ezama-birth certificates ngenxa yalolu daba. Uphinde wahlangana njalo lekhansili yedolobho lakobulawayo lapho okuhlafunwe khona udaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ezinye inhlanganiso ezazi kumanyano lo zaseziphuma zithi uhulumende olutshaya indiva udaba lwegugurawundi. Omunye wabo ngumnumzana Domisani Ngoma olwela ilungelo loluntu othi udanile ebona umfanekiso wakhe omnyaka odluleyo baze behlangane lomongameli Mnangagwa ulokhu usetshenziswa lanxa sewaphuma kulo umanyano.
Sengibone impikitsha eyakudala, ngoba abantu bangikhona basenzangazani impikitsha yalo nyaka yekuhlangana lo president uMnangagwa. Ngibona lokhu kwenziwe ngabomo ngabantu abafuna ukungcolisa lokungcolisa lokugcona abanye bethu. Ngikhulumela lapha ama-organization angafika 15 ama-credible organizations athenjiwe lapha eMathebeleland.
Okuyiso isizathu esimqoka esenza ukuthi inhlanganiso yakho mhlawumbe lezinye ziphume kulo umanyano weMathebeleland Collective kuyini? Lisolani ngokuthi lamhlanje nje bebehlangene, kuyini elingakuthembiyo ngabo ukuthi bengaphuma lesisombululo kudaba lwegugurawundi lezinye ezikhathaza isigaba seMandebeleni?
Sabona ukubana kuxoxisana lo hulumende njengeMathebeleland Collective ngaleso sikhathi kwakungancedi, ngoba uhulumende nje kumbe singathi izana uPF idinga indlela yokubana isebenzise abantu. So yayisisebenzisa khonaphana lakhathesi lokhu isebenzisa abantu. Ingasikhangele nje khathesi abantu bayathunjwa, bayanyamalala, abanye basemajele. Indaba yegugurawundi lei lakatesa kula lutoswile njengenda ngodaba lekukuraundi ngoba vele abantu abafeza ikukuraundi kusukela upresidenti ngokwakhe le aso dialogue eleqiniso aso xoxisana okuleqiniso ngoba nxa sikhangela izenzo zwahulumende kutshengisela ukubana haji udaba lelombhuqazi wegugurawundi akula lutho asabelenzile abaluthathi siri abaluthathi serious last week nje omunye uminista umtswanga Monica ukhulumela eceleni ethethisi Robert Ndlovu esithi uyi-minority, righteous minority etshengisela okudelela etshengisela umbono wegugurawundi okhangelela abantu abavela emathebelelendi phansi sithatha njengama-second class citizens selokhu kuyatshengisela ukubana hhayi abakho serious ngabe uxotshiwe nje uMonica enalowo ngodaba lwanalowo ngoba ezinye indawo abantu abakhuluma kubi ngamajuda esithi i-antisemitism labangavumi ukubana umbhuqazi wamajuda wabakhona bayaxotshwa kwezinye indawo uhulumende nxa i-serious ngabe umthwanga lo waxotshwa njalo ngabe ba-serious ngabe sokule mpumela ngabe sokule outreach i-truth telling yokuthi kwahamba njani kugugurawundi e-independent akhona ukuthi sibe lamaganyana ayi-4 lembuzi eziyi-2 zisithi zizakhuluma iqiniso ngokuthi imbuzi zabulawa njani ngamaganyane kumbe ngamakhanka kusobala ukubana kuzaphuma ini isitori samaganyane ukubana yiwo angabanqobi so hayi ngokubona kwethu sabona singasuthiseki ngohlelo lokuxoxisana lolu ngoba uhulumende kakho serious ngodaba legugurawundi
lowo ngumnumzana Domisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu sixoxela ekobulawayo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala umiswe phambi kwedale likamantshi namhla esetheswa icala lokukhuthaza udlakela kulandela ukuhlelwa kokutshengisela ekupheleni kwenyanga edluleyo ubotshwe izolo ngemva kokudingwa ngamapholisa okwesikhathi eside njalo kulokudonselana phakathi kwamalunga e-MDC ukuthi ngubani okhombele amapholisa lapho abecatshe khona kusenjalo imuli yesinye isiphathamandla saleli bandla isitholakale esibhubhile izolo umnumzana Lovenda Chiwaya itshele i-Studio 7 ukuthi ayithokozi ngokuthi amapholisa awayinikeza isidumbu sakhe kulandela ukuhlolwa kwaso esibhedlela se-Karoi ngoba bafuna ukuyamfihla e-Harare kulokhu kungakacaci ukuthi ukuthi wafa njani kodwa ibandla lakhe licabangela uhulumende kulandela ukukhonona kwamalunga ebandla le-MDC athi ayathunjwa njalo ehlukuluzwe kukanti abotshwa mahlayana ngohulumende ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi okunye akusiqiniso
indaba yokuthumba le isihluphile kakhulu kodwa mina ngifuna ukuthi ngifake i-challenge encane kulezi nsuku sila into eyi-social media silama-smartphones lawa nxa yena lo muntu ocatshile ekwazi ukubona ufuna ukuzothunjwa mbe ufuna ukuhamba njani yindaba engasethi apha izinto zakhe kuhle kube lo bufakazi obugcweleyo sibone ngubani omlandayo umlanda ngaliphi kube labanye abantu abaplantiweyo phela bethatha ama-videos lawa sikubone khona kwana sibona ukuthi uthethwe ngubani uhambe njani ngesikhathi bani kwathini ngoba waye ngisitsho njalo ngifuna ukuzwisise kuhle akula hulumende opheleleyo ongafuna umuntu abeloke ethumba abantu esezinto ezinjalo so ezimngcolisayo yena efuna ukubusa you can't do that so kukhona ukutshaya amanzi labana into eyenziwa ngamanye amazwe leyo eyokuthi bathethe isitori esisodwa one side behluleke njani ukuthi benze njengalokho okwenziwe ngubaba uRamaphosa weSouth Africa wathumela abantu ukuthi bezozwisisa ukuthi uhamba njani akula ngisho one embassy esike yaphuma yathi uhulumende kanti sicela ukuze ukuthi lapha uhamba njani but instead baphuma lama-solidarity speech lama-statement okuthi kona bekhondeme uhulumende walapha eZimbabwe uyikho laphela lapho kugcina zutana mhlawumbe yiyo phela i-regime change agenda leyo
sibonile njalo umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe mnumzana Sibusiso Moyo esithi akula nkinga eZimbabwe abantu abatsho njalo ngabafuna nje ukuthi bethole inzuzo ngakho
iZimbabwe njengamazwe wonke silazo inkinga lapha lalaphana kodwa ngiyabona into ebishiwo ngumnumzana ophede indambo yokudlela lamanye amazwe ikuthi into esiyenziwa ngabanye abantu laba sebesenza engani thiwa kumbethwa sokubhebha lapha kusahlaleki kukanti ke hayi noma sisebuhlungwini noma umkhono ongamanga kuhle noma iCovid isitshaya kodwa ngendlela esifaka ngakho ngabanye abantu yilokwana esikuthi kona sokule agenda ethize akula nto enkulu ebengehlile ukuthi kona sihlalelisane phansi sikhulumisane and mina ngiyazonda ukuthi kona into lezi ungazikhangela kanenginengi abantu abavela ngale phetheya kwashangani yibo abafakwa kakhulu kuvini uma-social media yibo abafakelwa ama-hashtag kade abangapha ke niwayi bengenzwa into efana nayo naleyo uhlubona ukuthi hayi vele into yangona asiyo nto esinsiye ngiyakhumbula thina silabantwana amantombazane ecardbake abatshayayo bahlumeze amapholisa akuzange kube la ma-hashtag wonke lawo bakhona amanye abantwana ababenzwa lokhu lalokhu khonapha azange sibone ama-hashtag wonke lawo kodwa lawa amadoda amabili athe kwaba le problem yabo lapha ama-hashtag sekugcwele ilizwe lonke sokuze kungenela indawo amazwe amanye avela gatshana kutheni abanye abantu bazuza imali ngendlela ezinjalo kuyinto embi yona leyo
lowo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo ibandla leMDCT seligcizelele ukuthi ngempela umkhokheli walo unkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edalela eParliament ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe njalo amabizo abo asehleliwe inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ebona ngokuqhutshwa kokhetho okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo lesikhulumelisa leli bandla umnumzana Khalipani Phugeni yena okhangelelwe ukuba lilunga ledale leSenate
liqiniso umama uKhuphe uyabuyela eParliament uzokwazi ukuthi nguye osikhokhelayo eqembini lethu ngaleyo ndlela ke siyamdinga ukuthi abe khona eParliament asikhokhele naseParliament sikwazi ukuthi sichallenge igovernment ukuthi kukho konke kwenzayo ikwenzele abantu ukuthi kukho konke amapolicies nemithetho eyenzakalayo eParliament ke siyabe senza nemithetho lapho senze imithetho ezophathisa abantu njengoba abantu bethwele nzima kangaka ukuthi impilo zabo zibe ngcono bese ukuthi lokho abakwenzayo bona njengoba kuba babusayo simeke sure ukuthi babusa nje babusa ngokusemthethweni ngempela uzobe khona umama uKhuphe nabanye ke abayi 14 abafakiwe
lilokhu lilandela isinqumo somthethwandaba na njalo libona ingani bakhona abaningi abazaphikisa ukuba khona kwenu kumadali lawo njengalokho okukhulunywa inhlanganiso yeZEC ukuthi balelungele lokwenza njalo ukumbi hayi libona ingani wonke umuntu nje uyazwisisa ukuthi ngempela kufanele kube namalunga ebandla lakho angena kulawa madali
yebo umsakazi lento yenzeka nje ngenxa yejudgment eyaphumayo kwase kuthi laba bathi bona abazihlanganisi nejudgment base beyazixotsha ke ngoba le constitution ithi abakwazi ukuqhubeka bemele ibandla lethu eParliament kanti abasengabe ibandla lethu so yebo sihamba nje silandela umthetho owakhutshwa yiSupreme Court hayi laba bafuna ukuthi bafake izincwadi abathi hayi akumelanga ukuthi ngabe kuyenzeka banayo imvumo ngoba phela it's a free country angithi so uZEC naye uzothatha bese ebheka ukuthi how insolo lezi abanazo zivalid noma zikho valid so mangabe zivalid then uZEC sezocela futhi ibandla lethu ziphinde lifake abanye abantu kodwa mazingekho valid hayi bazozibuka nje bese bayathi ukuthi hayi insolo zenu ezazikho valid bazibeka eceleni uhlelo bese luyaqhubeka nginethemba ke hayi akekho umuntu phakathi kwethu ongakwazi ukuthi amiswe ngensolo evalid ngokomthetho akulanto ngayisola ngeprocess yonke le eyenzakalayo ngiyabonga msakazi
lowo ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT sixoxelaye ekobulawayo ukuze ubone amagama alabo abazaba ngamalunga edale leSenate lele Parliament abalichumi lanhlano Usivakatshele kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe. Lamlela. Lamlela ndwandwe. Lamlela. Lamlela mshweshwe.
Inkokheli zomdabu ezansi emaNdebeleni sezithethe amanyathelo okuvimbela ukumemetheka kwegcikwane leCoronavirus. Ngokukhuthaza labo abachapha imingcele ngokungekho emthethweni bevela phetsheya ukuthi beqale bezivika emapholiseni kumbe kwabezempila kahle bengakemukelwa emakhaya. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labahlaselwe ligciwane leCoronavirus esabelweni sezansi emaNdebeleni izizalwane zeZimbabwe ezivelele emazweni angabomakhelwane abalisayele South Africa leleBotswana. Kodwa sekuthiye iningi lezakhamizi kulesi sabelo zidlele evalweni yikuthi iningi labantu ababo abaphetheya bachapha imingcele ngokungekho emthethweni okulakho ukumemethekisa igciwane leCoronavirus emakhaya. Unkosikazi Gladys Manalamoyo obona ngezempilakahle esigabeni sebuvuma eGwanda South uthi ukhathazekile ngalabo abangena elizweni ngokungekho emthethweni.
Ngikhuluma ngomuntu ovele South Africa. Abantu bayafohla babuye bevele South Africa babuye bahlale la. Abantu abanjengabona labo bathiwani ngoba siyakwazi ukuthi vele COVID-19 ngale South Africa inenye ikhona iyaphila.
Umnomzana Mkhululi Ndlovu oyisakamuse pai udesigabeni sabo sebehlala bevula amehlo beqaphele labo abavelela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Okwenzakalayo ebantwini labo ababe bengela zincwadi siyaba sibacela ukuthi bayireporta emapholisini.
Izizalwane zakulele eziphindelela izweni zivela kwamanye amazwe ngokusemthethweni zahanjiswa kuma-quarantine centers lazo bezivaleka zikhala ngephango. Umnumzana Nathaniel Moyo ongusobhuku endibe village esinayo kwad 18 eGwanda South udokuni okudala ukuthi abantu bebaleke kuma-quarantine centers yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo.
Ngabe kuthiwa abantu laba abasukale eSouth Africa bahle bahlolwe khonale asuke ngalo umuntu eleyincwadi yokuthi khona uhloliwe kala lutho azibuyele ngapha engxenye esuke ngale engela mkhuhlane azogcina ethatha umkhuhlane kubona wana abantu babevalwe khona phana ku-quarantine khona khona yikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebebaleke benza ibhota jampi yakule.
Uthi njalo sebethetha amanyathelo kuvimbela kumemetheka kwegciwane leCoronavirus esinayi.
Into ekhona lapha kungabuya umuntu ovele South ngabele sebekwazi ukuthi laphana kulo mntwana ofikile ovele South thina si-encourage umzali womntwana ukuthi thatha umntwana lo uhambe laye ekliniki kumbe yena kahambe ekliniki afike azitholweni ukuthi ngifikile lapha imvele endaweni enje okwenza ukuthi bamkhangele kodwa owalayo angathi kafuna ukuya halothi angenela lathi.
Ngokufanayo eNkalange lago sebethethe inyathelo leli kujosobhuku umnumzana Gilbert Peter.
Kati sonke thina siyabasikhangele sitshele bonke abantu baselayinini lapha ukuthi wonke umuntu olomntwana ose-South Africa ma umntwana ke ebuya lapha kumele ukuthi lesikhathi simuhambise ngaphi esibhedlela abonakale ukuthi kalanto bani bamuthathe bona bamutheste.
Unkosazana Cleopatra Ndlovu ngu-environmental health technician ebuvuma uthi izakhamizi kumele zihlale ziqaphelele leli gciwane.
Kanengi simripota thina sesike saba le contact laye sathintathithana laye kuthiwe ngumuntu akazwani kwazathi kahamba ngowabingelela kokhulu kahamba ngowabingelela komamncane esengenangena indawo yonke. So asimekeni shure ukuthi khonkhona nxa befika bona labana abantu abahlangani labantu beze bayevela ngale sesikwazi ukuthi khonkhona bayisimubani.
Abesifazane esixoxe labo bathi kuza kuba nzima ukuthi babuyisele emuva abantu ababo lapho bethe baphindela bavela phetheya. Unkosikazi Mnadziwa Siziwe eshanya ugwe ngomunye wabo.
Ngakho kukhuluma mango ukuthi angabuya ngiyambotha angabuya ngiyambuya dlala ngiyaqamba ngiyakho kuzama ukuthi ahambe kumbeni yena ngangalela ngathi ngiyazama ukuthi hayi lapha kumele ukuthi ucale uye ngaphi uye khona nga labo kukhulunywa khona.
Kusenzalo isiphala sengwalo se-Edward Ndlovu Memorial Library sasinikeze izakhamizi ezifika phosa amakhulu amathathu izayeka ama-mask kanye le mito ogeza izandla ukuze zizivikele kugciwane le-coronavirus. Unkosikazi Vivian Thandekile Moyo wasaphethe isihlalo somqondisi we-Edward Ndlovu Memorial Library uthi bakhathazekile ngenhlala kahle yezakhamizi ngalesi sikhathi sokumemetheka kwegciwane leli.
I-Edward Ndlovu Memorial Trust silenhlelo esizenza emakhaya njengoba sikhona apha namhlanje. Nxa sigijima lapha sigijinyiswa yi-organization okuthiwa yi-ELMA, yona ise-South Africa. Iyabuza ukuthi kathi njengoba kulo mkhuhlane lowo abantu abezukuhlala phansi, abanye bagule bafe sicine kungasela kuthuthuka esigabeni.
Kumbiko okhethwe ngabogatsha lwezempilakahle sebengamakhulu amahlanu labathuma izikhombisa lasithupha 576 asebetholakale belegciwane lecorona esabelweni sezansi yamaNdebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Uyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshoni le ndaba.
Linga litshona njani izilukani ndaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Hloniphani Ncube, umkhokheli webandla eliphikisayo elitsha ele Mthwakazi Democratic Alliance. Owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu babu Gande, ngibingelele kuba laleli bohlelo.
Ungasitshela mnumzana ukuthi ibandla lenu leli lisungulwe nini njalo ngapi?
Ibandla leMthwakazi Democratic Alliance lisungulwe mhla ka 11 June 2019 eSouth Africa, kodwa leli bandla ligoqela abantu abakomthwakazi labanye abakwamanye amazwe. Silama structures kwamanye amazwe kubaliselo Botswana o South Africa, ngitsho laseNgilandi sinawo ama structures la overseas kwamanye amazwe.
Amanye amalunga ebandla lenu amqoka ngobani? Ungasipha amagama abo abalutshwana nje kusukusela kulo ongumlandeli ongumsekeli wakho kusiya kumgcini sihlalo labanye abanjalo?
Amalunga ebandla ethu amqoka, ngingathi upresident nguHloniphani Ncube, uvice president nguIsabeli Dube, ugcini sihlalo nguAndrew Ndlovu, umsekeli wakhe nguFaith Ndlovu, usecretary general nguThulane Sibanda, ukanti umsekeli wakhe nguThandiwe Moyo. Labo bantu abanye bagxile lapha eMzantsi Afrika, abanye bakwaMthwakazi.
Injongo yenu kuyini kahle kahle njengoba igama lebandla lenu lilomthwakazi phakathi, likhangelele umthwakazi wodwa nje kuphela na, kumbe nxa lingangena kukhetho liyabalifuna ukungena kukhetho ilizwe lonke?
Injongo yethu kakhulukazi njengebandla leMthwakazi Democratic Alliance ikuthi sifisa ukuthi silwele inkululeko kamthwakazi. Ngakho kasigxilanga kuZimbabwe yonke jikelele, sikhangelele abantu bakwamthwakazi. Okumqoka sitilwela inkululeko kamthwakazi, okwesibili silwela ukuthi komthwakazi kube lenqubekela phambili. Siyazi ukuthi leliyalizwe lokhe lathola uzibuse wabantu abamnyama, isizwe sakithi sakwaMthwakazi masikhangele ngezenqubekela phambili sisemuva kakhulu. Siqathanisa la kwezinye indawo zelizweni siyabona ukuthi kulobandlululo olukhulu kakhulu. Ngakho thina njengebandla injongo yethu emqoka ukuthi umthwakazi akhululeke kube lilizwe elizimele lodwa, sibisele ama boundaries ayekhona sibuyela emuva ngo 1893 lapho abelungu abeza bazohlasela isigodlo sakwamthwakazi. Ngiyabonga.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga babukande lana mthwakazi omuhle ngokunginikeza ithuba lokunginikeza indlebe zenu. Inkosi ibusise. Ngiyabonga.
Loke bekungumnumzana Hloniphani Ncube, umkhokheli webandla elisanda sungulwa elemthwakazi Democratic Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila
le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane nabesifazana sixoxa noNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eyo-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Sicubungula eziphathelane nemfundo kanye lenhlelo zale inhlanganiso nalolu daba. Uqala ngokusichasisela ngobunzima ukuthi bafunde ebulenjini i-online learning ngesikhathi isikolo sivaliwe.
Ufunda ekulenjini kungaba yinto enhle kakhulukazi nxa iseneliswa nguzulu wonke, kodwa singananzela vele lapha lihlekana elenelisayo ukuthi lithole leyo mali idatha yadwe. Kwezindawo vele singakhangela kulezigaba eZimbabwe ukuthi khona esikhulume esingathi connectivity network kayikho. So ukuthi sikhulume ngokuthi sizabanika idatha kumbe sibayenzelani akweneliseki. Imaterial amabhuku okubala vele esikole vele short. Onganxa isikolo siyavulwa into okumele silungiselele ngoba ngeCovid, under COVID-19 angeke ushiye amabhuku. Ngezinto okumele silungiselele, kodwa khona ukuthi singathi umntwana lomntwana sizamnika ibhuku ngekhaya ubala lobani engapi. Ngoba abantwana bethu abesikolo abanye bahlala labantu abasekhulile kakhulu kumevelela embulini akulo onenetisa ukuthi abe lithuba lelo ngenxa yokuthi singakhangela even kathi kobulawayo. Abazali bachitha isikhathi esiningi besemanzini badinga amanzi bazama ukudinga okokuziphilisa. Ngubani ozaba lethuba njalo nalo sithi nxa elethuba ule capacity nofunda umntwana into yini. So uqhathele ukuthi asike asihlale asinanzelele ukuthi siyaqoqa ama resources emali njengesizwe seZimbabwe education sector, sibe le mali eneleyo, sibe le ndleko ezeneleyo, bese sonke kona abantu bethu nxa besesikole la kwathi tshala bethu bavikelekile, ingqondo zabo zihlalisekile. Okunye okumele sikunanzele ukuthi khona vele athi abantu bethu basezindlini babulawa zindlala. So nxa izikolo zithi ziyavula, sifuna ezikolo kube le feeding scheme ngoba vele abantwana ngathi sibalala ngezindlala ezindlini, into esiyaziyo leyo ama statistics esilawo. So i-feeding nxa ngathi izikolo azivulwa ngasikhangela ukuthi uhulumende abone ukuthi abantwana ezindlini kathi social welfare kumele bifida la abantwana ngoba vele uteacher uzabe efundisa abantwana abalambileyo la uteacher la elambile ngoba isimo seZimbabwe siyazibonela sonke nikasimanga kahle. Ama singakhala amalungelo abantwana aleziqu ezintathu, children's right to survival, and then we develop them and then they participate and we protect them. So oqala ukuthi kabaqale baphephe laba bantwana. Bebaphepha njani? Kabanika ukudla bengkhaya, bathole bayamukele kwezempila kahle bengkhaya, baphephe ucugcikwane le COVID. Then bayaphepha sesakhanda ukuthi i-development sibathuthukisa ngezemfundo lezi.
Ngombono wenu abantwana abaningi bayenelisa yini indleko zesikolo ngesikhathi lesi se-COVID-19? Abanye abazali bengelanzuzo.
Sithanda ukuthi thina njengabazali akula mali ezaphuma ebantwaneni kumbe ebazalini. Kumele imali nxa bevula isikolo endleko yama-testbook akula user fees abazayithola ngoba isimo se-COVID vele sihliza kumisa khona lokhu, asilawo leyo mali. I-Education Amendment Act ka-2020 iyatsho obala ukuthi state-funded basic education, it means ECD to form 4, yikho sikufunayo.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. silugqibala pha uhlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.